bayamhlonipha kakhulu uQueen ngenxa yokuthi kibo ungumuntu owakhulisa njalo ngumuntu owandlondlobalisa umnotho wakuleli lizwe. Njalo nje even ngisho la kutourism baningi abantu kade bebuya kuleli lizwe leli bedinga nje ukuthi bebhadale izimali ezinkulu belanda nje ukuthi babe bezobona yena uQueen. Kwese kusithi njalo imonarchy yabo yena leyana ukuthi yenelisa ukuthi yakhe izinto eziningi ikakhulukazi umnotho wakuleli lizwe lendlela ukugavenwa kwaleli lizwe njengoba sazi ukuthi bekunguye obekadele final word ukwedlula uPrime Minister. Noma uPrime Minister nxa egcotshwa befanele ukuthi ahambe ayeguqa kuye ayetsho ukuthi uyavuma ukuthi zonke izinto zathatha. So isikhundla sake esikaQueen ube ngumuntu obehlonitshwa kakhulu, njalo okunye bekusenza ukuthi ahlonitshwe kakhulu kungenxa yokuthi ungumuntu owathatha isikhundla lesi kudala usuke sesemncane. So abanye abantu bathi bavela bathi bezalwa bavela bazalwa bathola kunguye nje bakhula kunguye yingakho ba abantu abaningi bazithola behlulukelwe kakhulu ikakhulukazi bona abakhona lapha eNgilandi abamhlophe kakhulu yibo abakhanya behlulukelwe kakhulu ngokubhubha kwaQueen.
Siyabona njalo ukuthi kulomunye obotshiweyo obehoza inkosana uAndrew owake wetheswa icala. Singathi abantwana bakamufi baphathwa njani ngumphakathi, bayathandwa yini kumbe kukhona abantu abangakuthandiyo abakwenza ngemuva?
Indaba kaPrince Andrew indaba engazange yayamukelwa ngabantu abaningi. Ngitshola kathesi lokho besamthatha njengokuthi kufanele ukuthi abe ngumuntu osakhangelane namacala akhe. Ingakho ukuvela kwakhe laphana emphakathini laphana ubezilethela ukuthi abantu abaningi baqalise njalo ngokumscrutinize njalo bakhulume. Kodwa-ke kube abanye bengavumelani lakho besithi kungani kungalindwa ukuthi uqale kudlule indaba yesifo. Yingakho sigcine sibona ebotshwa botshelwa khona lokho ukuthi uye wakhuluma ama-comments anjalo, kodwa uye wabotshwa ukuthi ngabe qeda ukumbopha baphinde bamkhulula njalo, bamthatha bamhambisa endlini yakhe lo jaha lo botshiweyo baphinde bamkhulula. Kodwa-ke into ekhona ngeyokuthi baningi abagxekayo ukuthi ubukhosi lobo sekufanele ukuthi buphele ngenxa yokuthi bona babona ingathi abusayidlali indima ebabuyidlala kudala. Ngoba imali zama-taxpayers babona ingathi mhlawumbe ezinye sezihamba nje ziyabhatalela abantu abazidlela imali. Kuwukuthi bona akusela okuningi kakhulu okungangakudala abasakuletha elizweni leli.
AbeZimbabwe bona balulandela kakhulu yini lolu daba abahlala khona ngapha?
AbeZimbabwe lakhona babuya balama-views ahlukeneyo. Kodwa-ke iloba bengakubeki kube mgceke, kodwa-ke babuya belama-views amaningi ahlukeneyo. Abanye bayambonga uQueen ukuthi ngenxa yokuthi bafika lapha bafika kuleli lizwe benelisa ukuthi bahlale kuhle, benelisa ukuthi bengatholi ukuhlukunyezwa noma bengatholi ukungaphatheki kahle. Bayenelisa ukuthi noma babefika lapha baphathwa ngendlela enhle enjalo ele dignity ehlonitshwayo eyenza ukuthi abanye namhlanje sibabone sibe ngoprofessor, sibabone besenelisa ukungena kuma-institutes amaningi bathole imfundo esezingeni eliphezulu. Kodwa-ke abanye basakhononda njalo ngokuthi ubukhosi bakuQueen bundlondlobale ngenxa yezinto ezinye ezathathwa emazweni afana namazwe aseMpofu, amazwe afana nakubo-Africa namanye amazwe afana nakubo-Australia, namanye amazwe afana nakubo-India. Ingakho basakugxeka khonokhwana ukuthi kulezinye izinto okwakufanele ukuthi ngabe wazilungisa nxa kukuthi mhlawumbe wayetshengisela ukuthi ulo tshintsho, kodwa-ke ngenxa yokuthi wazekela ziloko zinjalo kwaqhubekela phambili kunjalo yiko kwenza ukuthi abantu abanye belokhu beseqhubeka besamgxeka ukuthi abantu amazwe ikakhulukazi amazwe se-Afrika ampofu namhlanje kungenxa yezenzo noma kungenxa yempatho abayenzayo ngesikhathi sombuso wakhe noma ngesikhathi sombuso wabazali bakhe.